Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazo muhle holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano.
Wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year and ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe bezana u-PF yakhe.
Umphathi ntambo obona ngezemvelo kanye lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu sekhuthaze abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amaningi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region ugoqela iMashingo, part of Midlands, Mid-South le-Mid-North ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains thina sikuthi ngama-traditional grains.
Inani labantu abafe engozini zomgwaqo ngekhefu lekhisimusi lehlile kancane nxa kuqathaniswa lanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. Leli bandla lithi umnyaka lo esesugqiba ubumubi kakhulu, kodwa lizaqhubeka ngomnyaka ozayo lilwela ukubunjwa kwahulumende okhululekileyo. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngabakufisela ngomnyaka ozayo.
Thina njenge-MDC siqalise umnyaka sithwele nzima gadalala. Uhulumende ka-ED low uqalise umnyaka ngoJanuwari ebulala abantu baseZimbabwe, ebopha abantu baseZimbabwe, wabopha abakhokheli bethu abagoqela oCharlton Wente, oAmos Tshibaya, oJob Zikala, baningi abakhokheli bethu, oMasara futhi oMasara. So siqeda umnyaka silwisana nohulumente, sazama ukutshengisela emgwaqweni, wagcwalisa amapolisa, sazama ukuyenza i-Hope of the Nation address, wathumela amapolisa eMorgan Tsvangirai House, basibhula. Konke lokhu kwenzakale lo nyaka, i-economy yeZimbabwe isiwa, intengo zikhula, amaZimbabwe edubeka. So thina njengo-MDC sithi 2019 kube ngumnyaka onzima, is a year that we want to forget first. Ngakho ke njengamaZimbabweni sithi wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year and ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe bezana u-PF yakhe.
Manje umnyaka lo esiwuqalayo liwubona njani? Zikhona yini inhlelo liqoqileyo?
Thina njenge-MDC sithe sizaqhubekela phambili silwisa ePhalamende yaseZimbabwe, sizaqhubekela phambili ku-local government, sizama ukuthi sibuse ngendlela enhle kuthiwa yi-service delivery. Simake sure ukuthi ama-councillor ethu, OMP bethu abakho corrupt, lento ezinjalo. Plus futhi sizazama ukuthi nisikhulume layo baba uMbeki ma kuvumeka ukuthi kube lama-talks lawa senze kwenzeka ukuthi nisisebenze ndawonye namanye amaZimbabwe. Kodwa uqakathekileyo ukuthi sizaqhubekela phambili sitshengisela everywhere esingatshengisela khona, ikakhulu emgwaqweni. Sizama ukuthini kube le nguquko enhle eZimbabwe. Sithi maZimbabwe bophani ziqine ngoba sekuseduze lapho esiya khona. Uyeza uhulumende kaZulu, uhulumende oyintando kaZulu, uhulumende lo khona okayidiwa amabutho amasosha low, sokumele uthabalale. So thina sithi njenge-MDC, let us get ready for change. Change is coming. Asebenzeni ndawonye maZimbabwe.
Manje nxa usithi umbuso useduzane, ukhuluma ngombuso we-unity government yini, kumbe kukhona okunye esimele siku ukukhangeleni?
Thina njenge MDC sithi asifuni la kuzwa nge Government of National Unity, siyayizonda, asifuni la kuyibona, asibuyeni lapho savela khona. Thina njenge MDC sithi sifuna i-national transitional mechanism. I-national transitional mechanism ayiso yebandla zamapolitiki, ngayo wonke umuntu weZimbabwe. Sabe siyacela ukuthi kube lokhulumende nalowo 2 to 3 years sibese sisiba lama comprehensive reforms, sibese sisiba lama elections. So thina njenge MDC asifuni ukuzwa nge-government of national unity. Ngifuna futhi ukuthi abalaleli bazi ukuthi thina njenge MDC amanga aluhlaza akhulunywa yi-Herald ukuthi thina sithe sizajoyina i-Pollard. I-Pollard asisoze safaza ayijoyina. I-Pollard asisoze safaza ayijoyina. Asifuni labuzwa nge-Pollard, asifuni ukuzwa nge-government of national unity njenge MDC.
Manje i-transitional authority le lifuna ikhokhelwe mbani?
Yikho ukuqala sicela ukuthi kube le-national all-inclusive dialogue. I-national all-inclusive dialogue le izavumelana ukuthi ngoba ababa ngabantu abangama leaders e-transitional mechanism, and then from there i-transitional mechanism le ikayenzakala e-Ivory Coast, e-Sierra Leone lezinye indawo ezinjalo, iyabe incedisa ngabo-SADC e-EU nabo-United Nations, and then kungaphela uhlelo kube sokuthathwa ukuvota. Ngakho-ke thina sithi i-national all-inclusive dialogue izakhuluma ukuthi bani ozakhokhela.
Lo-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemvelo kanye lezomkhathi, umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, sekhuthaze abantu ukuthi ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele, njengoba kukhanya kungelazulu lonyaka. Uthi indlala esihlala ihlasele uzulu weZimbabwe njalo nje ivangelwa ikuguquka komkhathi, i-climate change ngesilungu. Ukuguquka komkhathi lokhu kudala ukuthi ilanga lichise kakhulu njalo lisilele izulu. Kwesinye isikhathi kubangela ukuthi kube lezulu eliningi eliba lomonakalo lichiye abantu endlaleni. UNdlovu uphatheke emhlanganweni wamazwe womhlaba obukhangele indlela zokulwisana lwaloludubo eSpain kumaviki adluleyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lwaye ukuthi sizwe okuningi ngaloludaba.
The climate change is also threatening the food security because the rain patterns are changing. The specificity is want to move closer to more sustainable ways of farming as the sustainable irrigation with drip irrigation center pivot. So adaptation should address those issues, but there is less appetite for that. That's why Mawuzile is going to come up and ask ukuthi akula optimism, akula uvumelana into eziningi. Yiwo ama-issues esiyabe sihlangana nawo.
Ungathi kulokusebenzelana yini phakathi kogatsha lwakho logatsha lwezokulima, ngoba njengoba usitsho i-climate change iphatha kubi udaba lwe-food security. Ungathi lilokusebenzelana yini phakathi kwama-ministries enu libacebisa laba be-agriculture ukuthi hayi umkhathi ngokuya kwesikhathi njengoba unje ukhanya uza kubanje, lingakhuthaza abantu mhlawumbe sidinge inhlanyelo ezihambelana le-climate ekhona ukuze abantu bakhona ukuthola isivuno esihle lanxa kungela zulu?
Uyitshaya khona mfowethu, siyazama, sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi, kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region, kugoqela iMasvingo, part of Midlands, much south, much north, ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains.
ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitsha kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo uhulumende uze wahamba waya kuthi phambili lokho ozabe ukutholile wena asithi ngunyawothi wakho ulethani kodwa ufuna ithani lomumbu uyahambisa e-GMB akula prize yokuthi kuzathiwa uyatopa up kwakukhona kudala ukuthi kwakuthiwa ithani yonyawothi iphile kuleyo mumbu kufika nje kusiba yi-butter trade siya unyawothi wakho uthatha umumbu siyakwazi ukuthi abaningi kabasakuthandi ukugiga esakhula ngakho thina sebefuna ukugayisa umumbu kuphela so sizama khonoko ukuthi abantu bancisteke sikhangela lo nyaka masibona ama-focus akhona akutshengisela ukuthi lizaba liningi kakhulu izulu kwezinye indawo yebo lizaba lifanela but kwezinye indawo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yithwetha okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala sibone indlala ebesihlangane layo lo nyaka asisize ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo
lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathi ntambo kahulumende ogatsha olubona ngezemvelo lezomkhathi ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo lithiye indlebe kusasa kuhlelo lwezemaphandleni Lizwe uNdlovu exoxa kabanzi ngemizamo kahulumende yokulwisana lokuguquka komkhathi iclimate change Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umlingisi odumileyo uMichael Douglas weleMelika lomkakhe uCatherine Zeta-Jones baphakathi kokuvakatshela ilizwe leZimbabwe edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lithi kufe abantu abangamachumi amathathu lanhlanu ngelanga leKhisimusi okulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye esikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle njalo lithi isiphathamandla sikahulumende esigabeni seMatabeleland North unkosazana Latiso Dlamini usehanjiswe emthethwandaba ngomunye umama othi uthandana lomkakhe uBrigadier General Simo Maseko. Unkosikazi Sibonelo Leslie Maseko uthi kumele uMadlamini amhlawule imali engangengxenye yesigidi i-$500,000 ngoba esephule umtshato wakhe. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli lisithumezele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani badbakithi, sanibonani kustudio 7. Siyanamukela, siyajabula uKhisimusi, noma uKhisimusi ubheda kodwa as long still. Eyi, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngalo hulumeni lona wezana uPhefu, the way ayenza ngakhona, uhlukumeza abantu. Khona manje akunagetsi, emabhenki akunamali, ezibhedlela akunamithi, amagaraji anafiweli, uzodizwa ibani lelo. Ene manje okokuqala bayakwazi ukuthi bona barofa batshontshe ukhetho kodwa babhizi basafuna ukubuza. Ene manje mangibheka ukuze izanu PFC ikhiphe asikhiphe asiyekeni ukwenza amaqembu qembu amancane omunye naye yenza iqembu lakhe elincane abantu nabo bagijime bavotele iqembu elivulwa manje ngoba lo muntu lona akazimiselanga ukuthi yena angavusa izwe angeka wini ungamvoteli umuntu ongeka wini So kumele uvotele iqembu elikhulu wazi ukuthi at least noma lirojiwe kodwa kungcono. Ene manje lo muntu lona ovula iqembu lakhe umuntu ofuna nje umsebenzi ukuthi angene eParliament abe lokho ehola every month. Angeke azancede ngalokho. Yena nje uzifanele ukuthi zilonge ngenile abe lokho ehola. Yabona amaqembu qembu lamancane avulwa manje abantu bangagijimela izinto bangazazi. Yabona idifamile ngiyabona.
Awushona nje basakaze. Hayi siyalizwa umlayizwe siyizwa sibilile ophuzenzene lokukhuluma kodwa hayi mina ngibona ukuthi ungaba lenguquko eZimbabwe ngibona sibili hamu ngendlela izane ebulala ngayo umkhono womhlaba kwelizwe hayi vele ngalokho athe sogawula abakukhuluma lo mnankagwabo hayi kanti bekungaba njani vele ukuthi behle bephume vele beyekele balokhu bebhizwe siyaphambili sibulalele ilizwe akula into abayenza bavele sobehlula ukuseli ukuthi ivini lokho ivini lokho kodwa bayakwenza lokho bekhathi MDC MDC bona benzani anti boyiba bathi baphethe amakhi akhona kuyini abakwenzayo.
Ye hayi lapho inkinga ukuthi abantu bakhona baqinisa amakhanda hayi ugcina ungasazi musu ukuthi kwenzakalani abantu bezana hayi thina siyahlupheka ngaphandle kwamazwe bona batshontshe izimali lapho kodwa inkinga bayazi ukuthi bona kwenzakalani lapho.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Hayi uphethe kahle uhlelo lenu. Hayi siyabonga. Mina ngubhada moyo ebulilima West kondolwane. Ye, kata badala laba bakhuluma batatazela nje bevimba kungazwakali bathi bayalungisa. Balungisani kade kungalungiswani. Abeke bekumoya phansi bakhulume njengabantu abadala. Abantwana bayezeni uma beseza kanje. Abakhulume ukuthi kulungile, kulungile, kulungeni abantu bekhala kangaka. Hayi kwinto elungayo, abake bebeke imoya phansi, siyalungisa, ahlale phansi njengabadala, abantwana bayezeni, bafundani. Hayi bakithi, hayi, hayi, siyabonga bafowethu be-Studio 7, hayi qhubekani. Ye, mbongele lo mfowethu umoyo lo, akhuluma laphana. Ye, umoyo, nami umoyo ngumntanami lo. Ye, umntwana umfowethu Ndolwane, siyabonga ukuthi hayi siya. Siyaluthanda uhlelo le-Studio 7 yabo.
Sanibonani basakazi nomphakathi wonke wakithi kweleZimbabwe. Ngu-Gerald Ncube wasesigodini okhuluma eZimbabwe. Angicabangi ukuthi kusazoba khona ushintsho eZimbabwe anytime soon. Cabanga ukuthi izinto zizoqhubeka zisoma. Lokho esikubone kulo nyaka esiwuphetha 2019 cabanga kuzoba worse kulo nyaka ozayo. Unless izulu malingana kungaba ngcono kodwa imali iqhubeka liseze nje ekungacaci ukuthi liyana noma cha ngoba vele ikakhulu thina ngapha esabeleni semandebeleni siyazilimela uma izilinile. So ma lingaqhubeka lingani hayi kusho ukuthi kuzoba nzima ebantwini bakithi kakhulu kodwa thina kithi silapha eSouth Africa hayi angiboni ukuthi kungaba khona ubunzima. Ngicabanga ukuthi kuzofana nje ngoba eSouth Africa vele kuhlezi kungconywana na makwe ukuthi usebenza umsebenzi ongconywana.
Sitshona njani izihlobo ezinhle sathona? Hayi kunzima mnyaka lo oqhamukayo kunobunzima obungezelelwe kane. Ungakhangela nje lo nyaka awusekwenzekele vele hayi hayi kuyasitshengisa. Okokuqala phandle phansi isikwakho okutshengisela ukuthi izifuyo azindawo azihlayi ndawo vele ngendaba yesomiso lelanga. Emasimini kade kulinyiwe konke sokuphephukile. So kusikhomba kamhlophe ukuthi unyaka lowo unyaka wendlala enkulu ekwedlula yonke okokuthi alibana amadoda asarenda ehle ezihlalele phansi ngoba kubi shem kubi 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 kubi.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 bonke Zimbabwe yonke la ngaphetsha kwamazwe kuwo bonke abalale Studio 7. Igama lami mina engikhulumayo uNdiweni lapha endaweni yaseNkayi. Engingakusho ukuthi inguquko eminyaka ozayo angeke ibe khona esikukhangele ubunzima vele ngoba sesitshele ngobunzima bomnyaka ozayo. Okungenza ngitsho njalo ngikhulumela endaweni yasesikolo. Bakathi esizikolo uma zikhuluma izikolo fees akuyafiwa. Nasivele silambile sibulewe yindlala.
mhlambi inguquko engaba khona yiphi ngoba kade sikukhangelele ukuthi kumbe ischool fees ngaka siqhelanga sahlala sikuleyo ndawo kwenzela ukuthi at least abantu bancengise bakhula kodwa ngendlela esikhwela ngakhona sisiza khula times 100 times angikwazi ukuthi sikhwele kanjani.
Salibona Studio 7 nosiphosiswa lo okhulumayo. Nami ngisacela nje ukuthi ngithi fahla ngokubuka kwami umnyaka maqhawe kunzima ukuthi sesingathi mhlawumbe kukhona inguquko ezinye ezinomthelelo omuhle ezingenzakala ngoba manje akukho okukhombisayo ngaye lo 2019 ukuthi kukhona okukhombisa ukuthi mhlawumbe kuzoba nenguquko. Izinto lokhu zisoma siyaphambili. Ngeke ahamba emabhasini ngiyogibeza umfowethu mhla ka 13 ngathola ibhasi isithi 700 kwaba nebhadi nje ukuthi yayisigcwele basebethi wozani-ke kusasa ekuseni. Savuka ngo-4 o'clock saya ebhasini sayithola ibhasi sisithi 900. So angibona ukuthi kukhona into ezoshintsha laphana ekhaya or ezoshintsha empilweni zabantu.
Siyabonga ngabalaleli bethu ke labo abasithumele imlayezelo kunombolo zethu +12024650318 yizo ke kunombolo ze WhatsApp. Siyabonga. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi ilanga leKhisimusi lanxa belilihle emazweni ekhaya yikho ezazijabula khona ngaleli langa umumo ungakonakali. Sixoxe lo mnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ngelanga leKhisimusi sisizwa ukuthi balidlale njani njalo bacabangani ngalo nxa becabanga ekhaya.
Hayi lapha ilanga leKhisimusi liyathakazelela kakhulu kakhulu kakhulukazi ye ngaba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathe sibili. Hayi liyathakazelelwa phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezo moli bavele ndawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umama wezinto ya.
Yes, yabona ukubana ngapha kwele Melika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasomaKristu abangananzi leli langa. Baningi yini?
I think ngiyabona bakhona abangananziyo banenge sibili kodwa angikholi ukuthi nxa ugqathanisa lobuningi balaba balinanzayo. Yabona abalinanzayo banenge kakhulu ukuthi laba abangalinanziyo bagcina bengakhanyi bagcina besiba yingcosana nje.
Ye kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesiKristu eliqakathekiswayo ele-Thanksgiving. Ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa lele Khisimusi? Ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo?
La malanga vele aphosalengana aba ngotshikela obhanga. Sengingahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngezokuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into ezipho kwalanilani. So leli liyaqhama kakhulu kwedlula leliya.
Ngeliphi eledlule lini?
Lele leKhisimusi. IKhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile okwamalanga sibile amaviki athile ye. Kanti iThanksgiving hayi iholiday la sibile nkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli.
Manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngapi ilanga leli leKhisimusi ekhaya kumbe ngaphele eMelika, ungakhetha ngapi njalo ngani?
Khonapho sekulabunzima khona kulabunzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke kakula yohlupheka lwamafuelo amagetsi lwamanzi. Hhayi ekhaya kuyabe kuright ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokwenathwayo likholisa limoli. Yena kodwa lapha ngikhuba ngikhona kufuneka izipho thenga sibele izipho kuvula izipho so ngingakhethe ekhaya mina sibili. Yeah,
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
iningi lezinzalwane zeZimbabwe lisemzansi ukuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilayo kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlathi lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa ngishiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Itayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizwe azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa koBulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa iEverlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we acapella.
Ati nguye esilaye namhla kuhlelo Wozo Friday ma usanda kusidoba. Wezwa ile sifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontshi CD abantu babuya ngobunengi, bawuthenga ngempela ngobunengi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-album, lizobe lingelesibili lelo.
Akubusise abalaleli ngamazwi amahle, njalo ubatshele ukuthi bangaxhumana lawe ngaphi.
UJesu uyabathanda, asizilungiseleni ngokuba uyabuya masinyane. Ngitholakala ku-Twitter, ku-Facebook naku-YouTube. Na-contact number ami awe WhatsApp noma ukufonelwa ngu +27734533075. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yiwo umdumo opholileyo ovela kumculi wengoma zokholo uStanley Nyathi efisilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto ebusisekileyo. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa, Ezra Chisa, kuhlelo lwethu Woza 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 Friday. Yeah, usidubele ke uhlelo lwethu namhlanje, singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liguguzela uhulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority hathi uhulumende womanyano. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Lingakhohlwa ukusitinta njalo ntambama ngo 7:30.